Siyabonga Chris Losthandekile litshona njani sapho leZimbabwe yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 31 ngompalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kufanele lezi hlanganiso zontathu zihlangane. Kodwa lokho akwaze kwenzeke. La ngolo wenza kwenzayo, la ngolo wenza kwenzayo. Kukanti ukuphumelela kwazo zonke lezi zontathu kuya ngokuthi omunye wenzani. Kumele bazane ukuthi wenzani bancedisane.
Abafundisa intatheli izindaba, amankampani ethula izindaba kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo lentatheli izindaba bathi kabasebenzelani ndawonye kuhle.
Kukhanya abaningi bazamile ukuthi ba-apply ikakhulu labo vele akade belawo ama-permit ekhona kuma-passport abo. Sibona kufika usuku lwanamuhla bonke banelisele ku-apply.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwaze nelisile ukudindisa amaphepha azivumela ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ngesikhathi uhulumende weSouth Africa egcizelela ukuthi lamhlabe kulilanga lokugcina lokwenza lokhu. Kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lamhlanje uChris Kande weStudio 7. Njengokwethembisa kwakhe izolo usethulela ingxoxo ayenze lo wakhethwa ukuncedisa umoya umnumzana Innocent Nkala ukuloba ibhuku lempilo yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abafundisa intatheli izindaba ezikolo zaphezulu ama-university, amakampani ethula izindaba kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo lentatheli izindaba bathi kukhona ukungahlanganiyo okumele kulungisiswe phakathi kwenhlangothi ezintathu lezi kundlela ezisebenza ngayo. Kubika uMavis Gama.
Inhlangothi zontathu zithi sesifikile isikhathi sokuba zisebenzele ndawonye zibonisana phezu kokungaphathisa ukuthuthukisa uhlangothi lokwethulwa kwezindaba elizweni ibe khona inguquko ngomnyaka 2015, hatshi ukutshona zijikijelana ngamatshe njengalokho okuyikho khona okwamanje. Linkuthazo iza ngemva kokuba sekubonakele ukuba ngempela zikhona izikhexe phakathi kwalezi nhlangothi zontathu osekubangele ukulotshwa kwezindaba ezingalolongekanga kuhle ngoba omasibhala bengazange balolongwa ngendlela njengalokho okufiswa nguZulu. Emhlanganweni lenhlangothi zonke eziphatheke kwezokukhitshwa kwezindaba oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Federation of African Media Women FAMS bekujikijelanwa ngamatshe kukhonjanwa ngeminwe kubekanwa umlandu wokuba lolu hlangothi yilo olusilelayo olunye lalo lusithi oluthize yilo olungenzi kuhle. Abanye babahleli bezindaba bekade bekulomhlangano bebekhala ngoluhlu lwabaphutsha izifundo zabo ezikolo zemfundo yaphezulu lasemakolijini. Kodwa abanye babalisi abaphatha umsebenzi wokuzilolonga lezintatheli zindaba kulezi zikolo zemfundo yaphezulu bathi lanxa sebakunanzelela lokho okuthiwa ngabahleli bezindaba labenhlanganiso ezizimeleyo, umlando sekuthini kuyakhulunywa nje engekho ozimiseleyo ukudinga indlela zokulungisisa lowo mumo. Bathi sikhona isidingo sokuba kuhlalwe phansi kubonisanwe lapho kuphosiswa khona kulungisiswe okumele kulungisiswe isimo siguquke, kuveza omunye walaba babalisi uMnumzana Thabani Mpofu ofundisa izifundi kuhlangothi lwe-Journalism and Media Studies ekolijini le-National University of Science and Technology, NUST, elikoBulawayo.
Yikuthi akukazi kube lesikhathi lapha abahlangana khona bobathathu bakhulume ukuthi lapha singayenza njani. Laba abafundisayo bayenza ezabo izinto ngiyabo indlela. Ama-journalist uthi asuke laphana bayesebenza kuma-newsrooms. Kukanti ngale kuma-newsrooms labo ukuze labana ama-journalist banxa befika ngale babe lakho ukubhala izindaba ezizayenza ukuthi amaphepha abo aye phambili. Kuqakathekile ukuthi laba abatrainayo babekwazi ukuthi labana bafunani. So okukhona ikuthi kufanele lezi hlanganiso zontathu zihlangane kodwa lokho akwazi kwenzela la ngolo wenza kwenzayo la ngolo wenza kwenzayo kukanti ukuphumelela kwazo zonke lezi zontathu kuya ngokuthi omunye wenzani kumele bazani ukuthi wenzani bancedisane
umpofuthi ngaphandle kwalokhu akaboni isiba khona inguquko ekhangelelwe nguZulu kuona lomnyaka ka-2015
konoku kusolana konoku kutsho ukuthi kukhona lapho okulenkinga khona kumele inkinga yena sizame ukuthi ixakulule sidinge indlela esingayenza ngayo ukuthi kulunge ukusiya phambili ngoba ukuthi sibelokhu esolana lona solo omunye lo omunye solo omunye akusoze uncede lutho
inhlangothi zontathu zivumelana ukuba kumele kudonswe kanye-kanye kusetshenzwe ndawonye ukuthuthukisa ezezindaba elizweni ngoba zimqoka kuntuthuko yelizwe hatshi kube lokhe kujikijelanwa ngamatshe kubhadanwa ngodaka ikanti engekho omsulwa kule nkinga ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Isizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zibikwaze nelisile ukudindisa amaphepha azivumela ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ngesikhathi uhulumende weSouth Africa ecizelela ukuthi lamhlabe kulilanga lokugcina lokwenza lokhu njalo ongenelisanga usevalelwe phandle. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba uthi abalobufakazi bokuthi besebeqalisile ukulungiselela ukudindisa amaphepha abo bazaqhubeka ngalolu hlelo kuze kuye phela inyanga kanhlolanja ngomnyaka ozayo. Omnumzana Nqabutho Mabena isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa usichasisela okuningi ngalolu daba.
Kukhanya abaningi bazamile ukuthi ba-apply ikakhulu labo vele akade belawo ama-permit ekhona kuma-passport abo. Sibona kufika usuku lwanamuhla bonke banelisele ku-applya. Yebo yebo lokhu basenza ama-booking ukuthi bahambe beye kuma-interview kodwa ama-bookings azazaphela emhlaka February. Kodwa uhlupho lukhona yilabo abangatholanga ama-permits ngo-2010. Bale proof of application izolo kuvunyelwene labe home affairs ukuthi abantu abanjalo kumele basubmit ama applications abo or besubmit i proof of application ukwenzela ukuthi nxa kutsha midnight namuhla amabizo abo esekhona phakathi ukuthi ba apply kube le proof kube sokusithi ke after 31 sebeza yenzelwa ke ama special reference numbers ukuthi labo banelise ku apply njengabanye aba apply le. So kusho ukuthi nxa umuntu wayethole i-receipt yokuthi wa-apply ngo-2010 kumele namuhla abe seyihambisile nge-email ku-VSF kumbe nxa wathola i-reference number kuphela kumele la ayihambise namuhla ukwenzela ukuthi sokusiya phambili bese bemncedisa ukuthi la apply njengabanene.
Labana-ke abavele bengazange be-apply bona kulahlelo lobakhangelayo.
Labana vele abangazange be-apply banengi okwedlula labo vele abavunyelwe ukuthi ba-apply yinto ehlupha kakhulu ngoba maduzane nje sokuzaqala ukuthi abantu abangekho emthethweni eSouth Africa babotshwe bathunyelwe emuva kuyinto esiyibona izahlupha kakhulu ngoba iningi labantu vele ngabalazo incwadi zokuba seSouth Africa okusemthethweni.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabena isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe eSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa. Ubekhuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izi pepeli ezedlula amakhulu amane ezivela eZimbabwe lakwamanye amazwe esihlala eCentral Methodist Church eSouth Africa ezilayo ukuba zibe sezisukile namhla zilokhu zikhona kulindawo. Njalo iziphathamandla zithi baningi asebeveze isifiso sokuncedisa abantu laba ngendawo zokuhlala. Abantu laba bahlaliswa kulenkonzo nguBishop Paul Verin kuqala ngomnyaka ka-2000 njalo abanengi ngababaleka emazweni abo ngezizathu zombusazwe. Kodwa iziphathamandla zeMethodist zinqume ukuxotsha abantu laba zisithi le kumele kube indawo yokukhonzela kuphela hatshi eyokuhlala. Iziphathamandla lezi zithethe isinqumo lesi ngemva kokuba zisuse uBishop Paul Verin kulinkonzo zamupha umlando kuyakhokhela inkonzo eseSoweto. UVerin utshele iStudio 7 ukuthi baningi abamtshayele incingo lamhlanje besithi bafuna ukuncedisa abantu laba ngendawo zokuhlala. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso ye-Community of Zimbabweans in South Africa, uMnumzana Gift Iglon, yena othi labo baphakathi kokudingela iziphepheli lezi indawo zokuhlala.
Lathi sizama ukusebenza ngamandla ukuthi sibone ukuthi siyathola enye indawo. Besikhulume kudala namanye ama-stakeholders ngapha ukuthi mhlawumbe singathola maybe izindlu in the low density areas nendawo engaba nkudlwanya like ama-hostels lapho esingababeka khona. So we just waiting for the feedback. Besifuna ukuthi vele siqalise labo kathesi ngo-January.
Kungaphi kahle kahle lapho elidinga khona uncedo? Likhulumisana lohulumende, likhulumisana lenhlanganiso ezizimeleyo, likhulumisana labomasipala, ngobani elidinga uncedo kibo?
Sikhulumisana labomasipala. Apparently we have a very good relationship with certain municipalities around South Africa, but manje besitagete umasipala owenza njengazathi angasisiza ngumasipala weLouis Pritchard in Limpopo.
Bangaki abantu elibadingela usizo lapha?
Kangela ukuthi probably we could house plus minus 400 if they get to that number, but that's the maximum esingayithola. Yindawo esingayithola engahouse abantu up to 400 nxa kuyukuthi kuhambe kuhle.
Wona umumo ngelanga lalamhlanje iMethodist unjani nxa uke wafika kumbe nxa usizwa bekhuluma abanye bathini abantu njengoba bekwazi ukubana lilanga labo elokugcina lamhlanje?
Hey, kukhanya kuyathusa mbijana, but I mean ngenxa yokuthi kunama assurances ambalwa kucreate a bit of a stable atmosphere. Akula kwesaba kakhulu okudlula lokho ekade sikukhangelele, because at least abantu siyazama ukuthi sithole indawo zokuba beka kuzo.
UMnumzana Gift Iglon isiphathamandla senhlanganiso ye-Community of Zimbabweans in South Africa.
Sanibonani ku-Studio 7, mina uMthokozisi Sibanda, ngihlala lapha eSouth Africa kodwa ngizala le ekhaya eZimbabwe. Ekhaya kithi kuseNkayi, esigabeni sesivomo, ku-27 layo. Ekhaya ngithanda ukubingelela ugogo wami uMasukulo, Thembani Ncobelo, umzawami uNdumiso kanye konke nomama kuNandumiso. Ngithi bangene kuhle eminyakeni bephiphilile, bephephile. Njalo baphile kahle. Ngibathanda bonke. Mwa!
Siyabonga mlaleli, siqhubeke ngembiko elisithumela yona balaleli. Ngiphethe incwadi elandelayo uthi umlaleli, ngithanda ukufisela abangane bami bonke impilo ende kuye 2015. Ngithanda ukufisela bonke abebandla le-MDC u-2015 omuhle ngisithi asimeni isibindi sibambane sekuseduze lapho isiya khona. Ngisithi njalo kwabatsha bonke, inguquko isezandleni zenu, qinani ngo-2015. Sifeze inguquko ezweni lakithi, abantu bathwele nzima. kwabe muli yakithi abakompofu ngithi ngenani ngenjabulo ku 2015 ngilithanda lonke bazali bami mina ngingu General Trimon Pofu ose Plumtree ngisiphathamandla sebandla le MDC ngiyabonga elandelayo incwadi ithi ngenhle impilo engilifisela eyona basakazi beStudio 7 siphetha umnyaka kunje nje hayi siyabonga mlaleli uyaqhubeka uthi ngiyalibingelela lonke ngilifisela umnyaka omutsha lempumela emihle ku 2015 liqhubeke kuhle ngokusethulela indaba ezenzeka kwelakithi ngicela lingibingelelele abalandelayo uMota, uGift, uFinias, uJabulani, uMasembuka, uAlois Lohead, bonke laba ngabakoncube esigabeni sesobendle. Ngingakhohlwa uNdlalelo Ncube oseVictoria Falls, lo uyincube oseBotswana. Ngibingelela Londari Swanda, uMajor Da Moyo, labo bonke engingabaqambanga ngamagama. Ngicine ngabalandeli bebandla likaZaphu endaweni zonke zelizwe. Ngithi kubo ithuba yilo lelo asisebenzeni bobaba labomama. Igama lami nguRafael Mavela. Incwadi yokugcina ihamba kanje. Uthi umlaleli, mina nginguManuel Gaja Sidambe ngihlala eThembisa eGoli. Ngifisela umnyaka omutsha omuhle kubazali bami emagazi enkayi. Masiphandela lomamkhothamo. Happy New Year. Siyugqiba lamhlanje ke umnyaka ka-2014 ngakho ke njengomsakazo weStudio 7 sithe sike sinyemukule muva sikhangele amazwi abantu sikhulume labo ngomnyaka ka-2014.
Hayi, angiboni ila iparty splitter, angiboni isizwe yakho. Kodwa into le kayaziwa kulabantu abafila very strongly ukuthi umhlangano hhayi ungenelwe ngezimpukuto iwivo. So akazi ukuthi kuzathiwani, kodwa hhayi angiyiboni iparty split.
Oh well, ngangikhuluma ukuthi abantu bayakhathazeka, kuyabahlupha lesizwe ukuthi abantu bayaa kuyabahlupha lokhu kakhulu nasibhekisa abantu abanjengabo-vice president nsona okutshengisa ukuthi sesijabulile ngaphakathi.
Akula constituency eyodwa lapho esingakabi le-candidate khona. Silawa ama-candidate amazi wonke kusuka khona le-Plumtree se-Exemptar. Kulamanye lapho kule-one khona osebevumelana bahle bathi hhayi thina sifuna izinto zobe sisicokozela sisiya ku-primary esikufunayo ngulo bahle bamfaka.
Unkomo wathi esephenduka engilandile ngemva kokubaleka kwakhe uthe esephenduka bathe bexoxa lo mgabo ukuthi hhayi kuhlalwe phansi kuhlangane. iZaphu yakhupha i-document okwakuthiwa i-United Front Concept.
Sihlala sithi yona kuba yingozi ukuthi yona ubaba angene ebandleni esekungene epolitiki kodwa umama engabonakali khona besekela. Okuhlukayo ukuthi umama uzabe ngabe nxa babe nekindima esenzokwemalelithize. So kwenza umama ndithi kakhulu ebekumabeuva futhi umama wahlambileyo oqala laye wavele ekonophana engwe umkhokheli wabo mama uwinnes league ngesikhathi sakhe kwapha.
Labo ngabanye babantu esenelise ukukhuluma labo lonyaka. Umsakazo we Studio 7 ulifisela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo lobuvelo. Mpilo endekini balaleli bethu liqhubeke lisisekela ngomnyaka ka 2015. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakale lonyaka umnyaka esesiugqiba umnyaka oka 2014. Siqala nje oka 2015 kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. So kwisikhathi sejahelidala Chris Gande ngelifake ezandleni zakhe kancane esethulele uhlelo lephuma lendaba leshone lendaba.
Lingalitshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dumiso Gilbert Machazi owayefundisa ekolitshini leNUST, yena owaphiwa umlandu wokuloba ugwalo lwembali kaMuyi owayengumphathintambo wezomvikela umnumzana Inosinka. Ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Ngiyabonga baba uGandi, unjani wena?
Hayi, thina siphilile ngapha. Ungasitshela ngogwalo lolu okwakumele ululobe ukuthi kwaphetha njani?
Mina kangisalulobanga. Sasuka sangaze savumelana lo mhlonishi uNkala ngendlela lenhlelo okwakumele luhambe ngalo. Ikakhulu indaba yokuthi akusamelanga luphume, kumele lungaze lwaphuma yena esaphila. So kazange besavumelana ngalolo hlelo. So angazi ukuthi bewagcine lomunye kodwa mina la nxa sase sixoxaxoxile kangisalubhalanga.
Ngamafitshane nje ungasitshela ukuthi kuyini kakhulu ayehlose ukuloba ngakho, kumbe sithi thina lokhu akuphakulela khona okulutshwayo?
Kwakulento eyithize. Enye into yazange khona kwakuyikuthi yena lo baba uNkomo baxabana ngaphi njani. Okunye kwaba yikuthi lokuba kwakhe sejele ehlandawonye lo president weZimbabwe obusayo njengamanje, lokuthi ke ilizwe selithethwe kuloku lodaba lo Brown abantu baningi bahita bathi nxa bekhala bakhale ngaye ngalo, ukuthi aveze laye ukuthi kolakho uhlangothi yena wayeminjani, wayecabangani ngakho konke lokho.
Yena ngokutsho kwakhe uthi kati vele babe bangani lo Muyi umnumzana Joshua Nkomo.
Kwakuyizinto zangekhaya. Kulo kukhona lapha uMuyi amosha khona isihlobo eseduze kakhulu. Basebesenza lokho okuthiwa ngesindebele kufungelani joy. Angazi kodwa abantwana baza kuzwisisa, but abantu abadala bayakuzwa. Wafunga-ke umfoka uNkala ngoba uNkala ngithi uNkala laba ngabantu abasuka eSwazini bachithwa ngamadlamini lawa yibasebusa khathi seSwazini laba basemalangeni. Basefunga-ke ngamaSwazi ukuthi hayi nxa uNkomo enze lokho yena uyafunga ngamaSwazi akibe ukuthi hayi ngeke uNkomo alibusilise.
Ngobudlelwane wakhe uNkala lo Mongameli Mugabe, wathi yena buhamba njani ngokutshela kwakhe?
Hayi, wayithatha sibeso sakususela lapho uMugabe besebedisayo ukuthi sekufonyizani njani wayehlala esithi ukuthi uyafonyela emzini wakhe e-Highfield yarati. Kuthiwa kuyini? Sase e-Highfield, e-Highfield yarati. Before uMugabe wayengekho, kwakunabanye, especially abantu abayeseduze labo kakhulu nguTekiri lomunye owafele imota ze-Willowville, kwakuthiwa nguNyagumo. Iba abantu ababeseduzane bayiforma la olaba lo osengu-current u-vice president lo alise ngabafana abancane yibo ababelindile phandle bekhangela amapolice angazachichitha umhlangano. So ke baba lobudlelwano babaseduze kakhulu ngoba bobabili abantu abathulayo ababekhonisana umuntu angahlala nje azibilele elonge efunda incwadi. So ngabantu abaphilisana sili bahlala tokisisinye yabona ukuthi akwase amathumi iminyaka esikithumi ehlala bendawona. So le nto eziningayo ezazi ngaye ezingaphakathi ezase zaqhasa ukuzikhuluma nxa incwadi sibhalwa but ngumuntu ababezwanini kangako. Awatsho lokuthi bembiza bona babebonene okuhle ngaye. Okunye ke wayeseteka hhayi uzisiza kukhuluma ke nxa sesibhala incwadi okwenzelapho kwani konke ayekwazi ngomongameli konke wayeza kukhuluma ekubhala incwadi pho ke asisalithola ngithuba ngingawuthi kasavumelananga ukuthi kuzathiwayo. Ekucineni kuze kwaba sekucineni kwempilo yabo la nxa bebengasakhulumisani kwansuku zonke yena lo mongameli hhayi babe ngabantu ababehloniphayo. Kwakulezinto ayezazi ngoba ngemelanga ngapho kuhambe ezikhuluma emaphephandabeni but ayesithi uzazikhuphe encwadini angitili ke nxa sofike leso sikhathi sokubhala.
Ya kugwalo
azisadikidwanga-ke ngenxa yalokhu ukuthi ngathi nxa kuthiwa incwadi yangikhona khona kwaba sobala ngithi ha malumami ngoba ngangithi malumami-ke nxa incwadi ingeke yaphuma uphila besosala mina sengiyidifenda ngokuthi yime ngilobile wena ongasekho. Hayi ngeke mbona yathi kakusuze kube
ena esakhula emncane kazange afake na imbali yakhe akutshele ngayo.
Hayi okokuzalwa kwakhe ngumzomuke lokhu zeni lapha emathisini hayi konke lokho kakuthinta nje ngusedlula wayeza ngiphi idetail yabafowabo bonke labantwana babafowabo aqeda impilo yakhe yonke ezama ngakho konke okusemandleni kwabo futhi lawo mandla ayelawo abe liqiniso ukuthi labo bayathola itshontsho elizweni lelithe lakhe likhulile. Wayengumuntu abamzondayo abangamzondiyo kanti unkala wayengumuntu owayevikela umndeni wakhe kakhulu wayengafuni ubona umuntu wakibo emoshakali. Labafowabo ababengamthandi ngenxa yokuthi wayeyingxenye yezani kazange abazonde babagxeke wasebenzisa amandla kuthi abachithe. Abanye ngabantu ababulalisa uyise ngenxa ngesikhathi umesesarambile isikhathi esebhubhane ngenxa yakhe kodwa elamandla ukuthi wayengabalandela abafowabo ababhubhisa kodwa kazange akwenze.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavuma. Ungalivalelisa abalaleli.
Hayi balaleli September njani Christmas esedlulile lizananzelela emgwaqweni lapha lihamba ingabi nangozi bantu umnyaka omutsha umuntu aza awuboni athokoze lipha kwabo aphinda chitheke uphinde kuye lapha abantu abasebenza khona siyalithanda uNkulunkulu alisempilweni zenu zonke.
Lo-ke bekungumnumzana Dumiso Gilbert Machazi owayefundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology ebesixoxalayo kuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilani.
Siyabonga Chris Gande ijahe litala ngokusethulela uhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba. Kupo Shikangovu ingoma emnandi ingoma yehouse iqhiba uhlelo lwethu lamhlanje. Ayike selifisela umnyaka omuhle omutsha omuhle olithukela zihlobo esithandekayo. Asidibaneni ngomnyaka ozayo ngisho kusasa phela ngoba siyabe sesiku 2015. Olivalelisayo yimi owenu ontungameli inkomo lilani.